Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ndivuka njani mthwazo omuhle, siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesine, mhlaka 13 Nhlangula 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kubekwa umoyi unkosikazi Mbayiswa Ngrai Jaba eHarare.
Namhlanje njengebandla leMDC ligoqela ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa, sihlangene eGreen Forest lapha sibuka esibeka khona iqhawe lamaqhawe ethu umama uLimbayiswa Ngrai Jaba.
Ababalisi bathi bazakhalala umsebenzi nxa uhulumende engakhuphulanga iholo labo.
Amatitshala kuleli lizwe abasayenelisi okwamanje ukusebenza, isimo sibi. Amatitshala bafundisa belambile, abala imali yokugada besiye emsebenzini, kubi kakhulu.
Namhla siphetha ingxoxo yethu lomculi we-Afro Jazz Lembube uBlessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazavalelisa umoyi unkosikazi Mbayiswa Ngrai Jaba obekwa namhla emathuneni eForest Glen eHarare. Umoyi ubhubhe kulandela ingozi emgwaqweni duzane leKwekwe lapho okubhubhe khona abanye bakhe ababili. Walaliswa esibhedlela kodwa kwehlula ngesikhathi kucatshangelwa ukuthi usesila. Umoyi unkosikazi Tswangirai Jaba indodakazi kamoyi uMorgan Tswangirai wabhubha nyakenye. Unina uSusan Tswangirai wabhubha engozini yemota emgwaqweni. Ake sizwe unkosazana Tabitha Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa, ekhuluma ngokubekwa kukamoyi.
Namhlanje njengebandla leMDC ligoqela ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa, sihlangene eGreen Forest lapha sibuka esibeka khona iqhawe lamaqhawe ethu umama uLimbayiswa Ngrai Jaba. Uyosichiye enkangala umama obethembisa ukuthi uzaba ngomunye wamakhosikazi azabe emela amalungelo labomama, ozabetshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi kuyenzakala ukuthi omama bamele izifiso zabomama. Simatolonzima njengebandla leMDC ngokulahlekelwa ngumama uLimbayiswa Ngrai Jaba. Kodwa okusikhuthazayo namhlanje yibuningi bukaZulu obuye ukuzavalelisa iqhawekazi lethu esithi thina kithi yebonani ngemhlaba kawunoni njalo kawusuthi. Namhlanje usithathele iqhawekazi lethu, kodwa sithi njengebandla leMDC likhokelwa ngobaba uChamisa, lezi nabantwana abalandeli bethu beMDC, leZimbabwe lomhlaba wonke jikelele, sithi hamba kuhle qhawekazi, indlela yethu sonke esizohlangana uma izikhathi zethu sezifikile. Njengoba sonke sisazi ukuthi emhlabeni lapha sivakatshile, esingakwaziyo ukuthi sizavalelisa nini. Hayi, hamba kuhle qhawela maqhawekazi.
Unkosazana Tabitha Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye eseHarare. Ababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi bazakhalala umsebenzi nxa uhulumende engakhuphulanga iholo labo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla ze-R2s ziveze lokhu emhlanganweni lethathele izindaba owenzelwe e-Media Center okwethula isimo sababalisi ngemva kokuthunjwa lokuhlukunyezwa komkhokheli we-R2s umnumzana Obert Masaraure, obhaxabulwe wachiywa ethedaca enqunu waze wasizwa ngabalozwelo. Ophethe uhlangothi olubona ngezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa, gender and mobilization, ku-R2s, unkosikazi Mo Blessing Nyambara, uthi bazaphindela ekutshengiseleni ngendlela ezitshiyeneyo uhulumende aze alalele izikhalazo zabo.
We are engaging with other unions to call for the second national shutdown.
Sikhulumisana nabezinye inhlanganiso zezisebenzi ukuba ziphatheke nazo ukhankaso lokukhalala umsebenzi ilizwe lonke. Okwesibili lonyaka sikhuthaza uZulu ukuba enze lokhu ngokuthula, angaze avumela ukuthukutheliswa luqale oluzafilela kwabezomvikeli. Sizokhalala umsebenzi okwesibili njengababalisi abafundisa emaphandleni. Nxa abanye bethu bengala ukuphatheka kulokhu esikukhankaselayo, ngifuna ukuthatha leli thuba ukuqondisa okukhulunywayo ngathi. Nasinabandla esilisekelayo thina, singabantu abangelani lezombusazwe. Siyinhlanganiso yababalisi, hashi ibandla lezombusazwe. Likuzwisise lokhu. Kasiyikuphumula kuze kufezeke lokhu esingakho phezu kokunakekela izisebenzi ngemfanelo.
Not political party. Please take note of that. We will not rest until labor justice is realized.
Abe-R2s bathi kulamalunga abo phose angamashumi amahlanu 47 abahlukunyezwe ngabasebenza becatshile abohlangothi lwe-CIO bebuzwa ngokukhalala kwabo umsebenzi mhlaka 3 kusiya ku-5 yonale inyanga kaNhlangula. Abanye bamalunga awe-R2s abaphatheka ekutshengiseleni lokhu babikwa sebebanjwa ngamandla ukusayina amafomu atsho ukuba kabasoze bahlawulwe lezo nsuku ezintathu bekhalala umsebenzi. Iningi lamalunga ale inhlanganiso bathi abasela themba lenkulumo ezilokhe ziqhubekela phambili phansi komanyano we-National Joint Negotiating Council. Leyinye inkokheli yenhlanganiso e-Apex Council bathi ingasamelanga ibe khona sezikhundleni njengoba abanye babo sebakhethwa ukungena kumabhodi enhlanganiso zikahulumende. Umzekeliso kungunkosikazi Cecilia Alexander oselilunga lebhodi ye-NASA. Ngakwelinye icele, abenye inhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, bakhuthaza uhulumende ukuba alukhangelisise udaba lweholo. Unobhala jikelele weZimta, uMnumzana Thapson Nganunu Sibanda, uchasisa kabanzi ngalesi sikhalazo sabo.
NjengeZimta sithanda ukuthi sikubeke kube sobala kusizwe sonke ukuthi isimo somkhonomi saleli lizwe sesifike kusigaba sokuthi imfundo yakuleli lizwe iwe ize ibhazalale ilale phansi ngesisu. Amatitshala akuleli lizwe abasayenelisi okwamanje ukusebenza, isimo sibi. Amatitshala bafundisa belambile, abala imali yokugada besiye emsebenzini, kubi kakhulu. Yikho siyakhuthaza uhulumende ukuthi akhangelisele udaba masinya njalo angadonsi, angachithi isikhathi.
Usibanda uthi akusensuku zatywala izifundi ziswela ababalisi esikolweni xa uhulumende engasalulungisisanga lolu daba lweholo.
Izililo iganga lonke leli, ilizwe lonke leli, lanxa ungaqonda ngaphi Mzarabane, Tulipasi, Tshonotsho, Bhinga, kubi. Abayenelisi khona nje ukuzifida nje, let alone ukufida imuli zabo. Yikho ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende akhangele lolu daba masinyane. Njalo sinanzelela ukuthi izinkulumo zokukhulumisana lohulumende zethebulini, kodwa ke sithanda ukukhuthaza ukuthi uhlupho olukhona kathesi alusadingi kudonsa, aludingi procrastination. Lolu luhlupho oludinga isolution emasinya. Sikhuthaza ukuthi uhulumende abuye lohlelo lokukhushina amatisha kungakaze kube late, ngoba masinyazana nje kungakafika isikhathi esinganani uZulu angamangali bona amadlala bangase kwesikolo.
AbeZimta bathi bakhathazekile ngendlela ingxoxo phakathi kwahulumende lezisebenzi zakhe phansi kwe-NJNC ziqhuba ngayo. Lumsakazo awusanelisanga ukuzwa umbono wabogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary phezu kwalolu daba. Ngimeme iStudio 7 ngiseHarare, ngimuMavis Gama.
Nanko okwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe namuhla. Uhulumende uti ukukhulumisana lamabandla etshiyeneyo akutsho ukuthi usebumba uhulumende omanyano. Uthi lokhu kwenzelwa ukuthi abantu basebenze ndawonye. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. Iphephandaba le-Chronic libika ukuthi isikolo se-John Tullock High School sesibophisa uhulumende kulandela ukuncitshwa kukambalisi odabuka kwele Canada amaphepha okusebenza elizweni awe temporary employment permit. Umbiko osanda kwethulwa inhlanganiso ye-minority rights group uthi ilizwe leZimbabwe likhanya lingelinye lamazwe ehluleka ukulondoloza ilungelo likaZulu kwezamasiko, ubudlelwano bemihlobo lokunye okuthiyeneyo. Lokhu kubikwa iphephandaba The News Day. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Yekwamanje-ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume konke lifisa ukusitshela khona. Liyakwazi ukuthi kumele liyenzeni, kumele uthathe-ke ifoni yakho kumbe kithi umakhalekhukhwini ufitizele laphana ukuthi audio usithumezele-ke umlayezelo wakho. Usithumezela kunombolo ethi 011-202-465-0318. Nanko kwethulwe ngabanye abantu namhlanje.
Ilizwe lakithi laseZimbabwe asoze lafa lalunga ngitsho kunini, ngoba izinto zakhona zonke zenzakala ngendlela egcwele ukuhwaba. Abantu bakhona bonke akula ovumayo ukuthi abe ngaphansi komunye, bonke bafuna ukuba yingo yibo yibo. Pho kuzolungiswa kanjani? Okhulumayo ngulasontsha uzeJohannesburg kwele South Africa.
Hallo, injani? Ikhuluma noMahlekelela kuStudio 7. Kanjani abantu khona ngapho? Udubo luyaphambili ngapha kithi. Indlala yemali, izinto ziyakhwela, ziyakhuphuka, azivumi, azivumelani labantu. Indlala ebantwini, hayibo, hayibo. Uhulumende kathi wenzani engasikhangeli? Akula mali, akula manzi. So asisakwazi ukuthi senze njani, sibambe ngaphi bantu? Sicela usizo uhulumende angenele.
Izanu isibona kungcono ukuthi bopha abantu. Ama-promises abo wonke ababewafakile ngesikhathi sama-campaigns asevelile egcekeni ukuthi kwakungamanga kuphela. So now abantu they are going back to the same people besiyababuza ukuthi khona lathembisa lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, so kwehlule. So the only thing asebengakwenza ukuvalela abantu, betshaya abantu, yikho lokho kuphela abakwanisayo. And ufakubonisa ukuthi khona nxa kukhona lokho abakutshoyo abathi khona kule hidden hand or i-opposition yezalokhu lalokhu, that means that hidden hand is more powerful than this government. Lama-intellectuals akhona esikucabanga sebebawisile, sebebabonisile ukuthi khona they can't run a country.
Linjani lonke balaleli be-Studio 7, abasakazi be-Studio 7. Lilokhu ngidanile zake mbale nansi enye indaba la ekaqabuko. Nansi, ilizwe lonke lembeswa ngefu elimnyama sawusungula kuNtulukazi ngo-1999. Untabenkulu ubaba weZimbabwe yakhothama okanyongolo wayengumthunzi wezwe lonke, kungakho abantu bagwaqa babuthana emagolini amane omhlaba. Izililo zagcwala indawo zonke, sihambile omunye wakhe namhlanje. Namangaza namhla enkayi kugobozela abadala babathona ma kusenzakala nje kusho ukuthi kufe umuntu omkhulu uDabengwa ubaba wethu lala ngokuthula Dabengwa. Lokho lokudana yini uJP Mlondo.
Injani abasakazi bomsakazi wodumo Studio 7, iminigama nguPaul Ndodana lo shuthi ngokuhlala ngihlala eSouth Africa eJohannesburg ngomsebenzi. Mina okusenhlizweni yami ikakhulu okwanamhlanje nje ngithanda ukuthi ngikusho ukuthi ngidabukile ngendlela uhulumeni ekuphule ngayo amafutha okuhambisa, ngizitsho into ezinjengabo-diesel, petrol, kesifana nalezo. Le nto le kimi ibuhlungu ngoba ngithe ngifonela abantu ekhaya ngitshela be-VTH ngendlela into esikhuphele ngayo since uqale ukumemezela ukuthi ukhuphuka amafutha. Le mashophu uhle kwakhuphuka zonke izinto, into zisathengeki, abantu abanamali into zisathengeki. Laba imangoda sihamba wabo $8 sithe yakhuphuka ku-$15 and abantu abanayo leyo mali ukuthi bangakwazi ukuthi babhatala siyali vele ukuthi lizalela mali, but sokusiba wethu ngoba namanje ibhondi nosele abalisebenzisayo alisekamsebenzi eliwenza ngenxa yokuthi lalo selivuka lithinje namhlanje singagada nge-$15 kusasa kade nge-$20 kusasa kade nge-$40 yabona ukuthi vele awusacaci ukuthi kahle kahle kumele abantu baphile kanjani. Ya yikho nje kunenginaka ungalikuyangikhathaza.
Ngaba ngabalaleli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Uyakwazi ukuthi kumele wenzeni? Kumele ufitizele ku-WhatsApp khonaphana ungani kuyisibhono ngokuthi-ke ukhulume, bese usithumezela-ke umlayezelo wakho kunombolo ethi 01-202-465-0318. Siye sikhangeleza kwamanye amazwe ngamafitshane. Asevuliwe amabhizimusi eSudan kulandela ukugijimisana phakathi kwamasotsha labantu abakhonona ngohulumende omutsha webutho. Abathengiselayo basusa umongameli Omar al-Bashir esikhundleni besithi ubusa abantu ngochuku. UCraig Hicks ohlala eNorth Carolina wadubula abantu bokholo lwesimuslim ababili ababesanda kutshata usegotshelwe ukuthi ahlala ejele impilo yakhe yonke. Kuhlandla lapha esikhuluma khona labantu abathiyeneyo namhla sixoxa lo Eugene Ncube omunye wabatshaya umculo wokulibazisa uZulu. Unqobe abanye abambalwa kumncintiswano obizwa ngokuthi Clash of the DJs. Sixoxelaye esembukisweni weZim Expo osanda kwenziwa eChicago.
Ngidabuka enyathi.
Enyathi ngaphoka khona ba.
Enyathi kokhulu umtshana. Ngithi ukhulu umtshana because induna yethu vele ngikhulu wethu.
Aha, ngikhulu wakho silixoxoxe.
Hayi. Kasulu but uncle uncle wethu
ancho phela.
Yeah,
so wena lapha ke emeli eCanada wenzani?
So mina ngise Chicago kathesi eAmerica ngivela eEdmonton eCanada. So si ubaba wethu wasi introducer lapha ngoba yena wayehlala eDallas. So baba wami ngunqoba waya introducer kuZim Expo nomngane wami ukuthi sicase ukubona lakho kwenzakala eAmerica impilo eziphilwa ngabantu lapho. So
singathi kathesi-ke wena umsebenzi wenza ngale kwethu.
Mina ngiyi-power engineer eCanada. ECanada ngiyi-power engineer, yimi engi-operate ama-boiler, yiyo a-create steam, i-steam ngese-heating, i-steam ngese-cleaner i-equipment yama-surgical suite. So nxa usithiba le-operation, i-equipment leyana abalayo iyabe igezisiwe nge-steam kwenzela ukuthi kungabi le mkhuhlane e-spread akalayo.
So wakufundela kakhulu khona?
Konke ngikufundele eCanada. Ngabuya lapha ngile 14, ngahlala ku-channel 14 years. Sengile 24 kathesi. So sengisebenza, it's been 3 years ngisebenza.
Ngisebenzeka kwa?
Yeah, kuyavuma sili. Lokubuya lapha ukuthi ngizobona lapha nakho yikho umsebenzi yomvumela ukuthi ngikwazi ukubuya ngizobona abanye, ngihlangane labanye, ngikompite la ku-DJ ya competition.
So singathi-ke ungazisiya phambilini ifuture yakho imenjani?
Hayi, mina okwami ukucontinue ukuthi ngitshengise abanye bethu ukuthi lathi siyakwazi ukuhlangana labanye, siyakwazi ukubuya sizonqoba entweni lezi.
Aha.
So lathi sabe sikhona siyakwazi ukwenza konke okwasikwenziwa ngonke umuntu and siyakwazi ukuadjusta to any situation.
So ngizakuthiwa-ke uyakuhambe amaparty lawa kuyini amadaipa
ngiyaka empleya kuma-daipa party kule mchado kulama-organization abalawo but i-daipa party njengoba seliqabile i-daipa party yi-baby shower yabobaba. So i-baby shower yabobaba liyana yikho lapho qasa khona ukubambana umntwana engakafiki abadala abangabo baba bayahlangana balayana bayashaya bashaya imbono yabo vele ugcinene umntwana ugcinene umama and then sibe sasupportana ngokunikana ama-diaper ukunikana ama-gift cards amancane nje
awema so baba abanye ababuyile ama-diaper ngasiyofo.
Well, kule two, kule hardies, the pampers. So, 50-50 chance kwetu mama uzathanda.
So, kodwa kalitshela umama vele ukuthi hayi sathi
ngama-diaper. Then abadala babe sebekwazi ukuthi hayi vele mfuna i-hardies ibelayo. But okukhona for sure yi-music. I-music izabe ikhona. So, kuzabe kutshaywa ekhaya, kuzabe kutshaywa eGoli, kuzabe but i-music izabe ikhona.
Abantu bakudinga bakubona manje.
Mina ungangithola ku-Facebook King Raw, but ibizo lami ngu-Eugene Ncube. So, uyatype Eugene Ncube uzangithola.
Yeah, Facebook la ngaphi?
La ku-Instagram, ku-Instagram @EUGINE and then _ Raw, RAW. Uraw lwana ngafuzi nibizo elithi Holy Hlahla njengomandela but hayi laliyabalini.
So baphinde futhi abantu ukuthi bebekwazi
@EUGINE _RAW.
Siyabonga-ke mfowethu ungathi nakusasa
u-Eugene Ncube utshaya umculo wokulibazisa uZulu. Sixoxe laye eseChicago khonapha kule Melika. Okwamanje soke isikhathi sokuthi sikhangele okwenzakala kwele Melika. Uqhubekela phambili umkhankaso wokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020. Abancintisa kukhetho lolu abagoqela uMnumzana Ben Sanders okubandla lama-Democrats labanye bakhe abambalwa bahlasela umongameli Donald Trump besithi usebhidlize isimo seMelika. USanders uthi kugcwele inzondo okwamanje kwele Melika ngenxa kaMnumzana Donald Trump.
The United States must reject that path of hatred and divisiveness and instead find the moral conviction to choose a different path.
Kumele sehlukane lenzondo lakho konke okukhulunywa ngabantu abanjengoTrump. Kumele sibe lilizwe elilabantu abahloniphekayo.
A path of compassion, justice and love.
Kodwa uMnumzana Donald Trump uthi abantu abalenzondo ngabalandeli bebandla lama Democrats.
Every day the Democrat Party is becoming more and more unhinged and more extreme.
Sonke isikhathi ama Democrats atshengisela ukuthi sebephambene ingqondo. Akungimangalisi lokho.
They're going crazy. Do you love it? I sort of love it.
Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama laye oncintisa kukhetho lolu uthi uTrump nguye ophambanisa ilizwe leMelika.
Not talking about him personally, talking about where I disagree with the issues, why he's doing such damage to the country.
Angihlaseli uTrump ngokwakhe, ngikhuluma ngezenzo zakhe. Akusimlandu wami ukuthi ngikhulume ngaye.
That's totally different than attacking his character or lack thereof, if you argue that is not my job.
Omunye okubandla lama Democrats unkosikazi Kamala Harris uthi banengwa izenzo zika Trump.
We have never stopped fighting. We have never stopped fighting. And that's why we are here today. And that's why we are here today. We are here knowing we are at an inflection point in the history of our world.
Kasizake sime ukulwa yikho silapha namuhla. Siyakwazi ukuthi ilizwe lethu liyabhidlika. Silapha ngoba umbuso wethu owe democracy usukugudekile. Lokhu kasizikaze sikubone.
We are at an inflection point in the history of our nation. We are here because the American dream and our American democracy are under attack and on the line like never before. And we are here at this moment in time because we must answer a fundamental question. Who are we?
Kumele sibe zazi ukuthi singabobani. Kumele sibikele abantu bonke emhlabeni wonke jikelele ukuthi singabobani. Bantu beMelika singcono kulalokhu. Akusilo lizwe leMelika lapho okuthuka khona abethula imibiko lezindaba.
America, we are better than this. We are better than this. When we have leaders who bully and attack a free press and undermine our democratic institutions, that's not our America.
Sebesedlula amathumi amabili abancintisa kukhetho lukamongameli abakubandla lamademocrats. Okwamanje umnumzana Donald Trump uzimele yedwa, akula ukhanya ngazani uzancintisa ukwenzela ukuthi amele ibandla lama-Republicans. Namhla siphetha ingxoxo esiyenze lomculi wembube kanye le-Afro Jays uBlessings Nqonkomo oqambule insingizi. Uqambu njalo elibizwa ngokuthi i-Black Messengers Afro Band.
www.blackmessengers.com. So, now the Umutu Sakwanisu Mintola, the Mamas Zimbabwe, Ubero, the John, they will look at this news camp, Umatola, who I tune, Umbego, Amazon, Isala Icon.
Bona ndiyozwa njani umculo-ke kaBlessings ngqo umfo kaNkomo. Singakalugqibi uhlelo lwethu lamhlanje ukuthi sihlangele indaba ekade sikhokhela namhlanje. Kubekwa umoyi unkosikazi Vimba Tsvangirai Jaba eHarare. Abavalisi bathi balakho ukukhalala umsebenzi nxa urhulumente engakhuphulanga iholo labo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu olamukwa manje oluvalisayo ngoKip Stube.